Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ziku 11 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudale imibuzo eminingi.
So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile.
Kambe uhulumende wele South Africa useqinisa isandla ekubotshweni kwabeZimbabwe abangalamaphepha kumbe akula mehluko leminye iminyaka na?
Ukuboshwa kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kweleseZimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke ePaige ukuze zibophe abantu abiza ngokungekho emthethweni.
Umanyano weSADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangxoza eselizweni leMozambique namuhla.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane, kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kwelo dlakela kuyo.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamashumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Xa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale imibuzo eminingi. UNcube owazakala ngelokuthi ngumuda uxotshwe izolo esikhundleni sokuba ngumphathintambo wezomvikela i-State Security, esetheswa icala lokungaziphathi njengomuntu olesikhundla esaphezulu. Kulimbiko ethi nguye okhokhela otshekeja abalodlakela abathiwa ngamashurugwi. Iningi lisele lile mibuzo eminingi-ningi eyokuthi kanti vele kuyini okukhulu okwenzwe nguNcube. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uNcube ubuthelele amashurugwi emhlanganweni webandla lezanu PF wenzelwe ekhwekhwe ngempelasonto esenza ubudlwangudlwangu. Asenelisanga ukukhuluma loNcube, kodwa sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda laye odabuka enkabazwe.
Asithi ngiyakhangela kakhulu sikhangela imbali, nibona sengathi uNcube uxotshelwe kakhulu ukungaziphathi. Lokho kade kukhangelelwe ngumongameli njengomuntu okade seduze kukamongameli. Indaba yomsindo ekhwekhwe abantu besilwa, yonke leyo nto ngibona ngani kayiphathanga kuhle upresident, njengokuthi khona uNcube u-Owen ubese nguminister ophathelane lezokuvikela. So nxa esenza izinto ezinjengalezo phambili komhlaba akuniki isithunzi umongameli. Yikho umongameli sicabanga ukuthi khona lokhu ngakuyikho okwenza ukuthi khona azathatha isinqumo lesi esokuthi khona u-Owen Ncube akame eceleni. So ikungaziphathi engunanzelelayo kakhulu lokungananzelela ukuthi khona kathesi yena uselesikhundla esingakanani, akavumanga ukuthi khona yena usekhulile. Wale elokhele ingqondo yena liyame ukuthi khona yena ubevele khona ngale phansi bephehla udlame lolo. Pho ngibona sengathi mina kungakuyiyona le nto eyenza ukuthi umongameli acaba engabili ngaye, abona ukuthi hayi lundoda lokusho ukuthi kavumi ukuthi khona kathesi sengubaba, yena kade emfake kuposition yokuba ngubaba.
yona imbali kaNcube iminjani njengoba sisizwa abantu abaningi bakhala ngokuthi wayephehla uDlame.
Imbali ekaNcube impela ihlangene kakhulu lendaba yoDlame. Ekhwekhwe laphana ubevele sazakala ukuthi khona uNcube ngumuntu ovele engumuntu olomoya, njalo abantu fana abaningi kade besenza uDlame bengathi bavelela kuye. Pho ke imbali yakhe ivele injalo nje ukuthi khona ube ngumuntu kade loDlame. Kodwa ke into enkulu kakhulu angayinanzelanga yokuthi kathesi usephethe isikhundla esikhulu kakhulu samele ukuthi khona abone ukuthi khona uyavikela isithunzi sika president. So kukhanya ukuthi ukwehlulekile lokhu ukuthi avikele isithunzi sika president.
Ngokubona kwakho ukusuka kwakhe kuhulumende akusoze kubangele na ukuthi aphehle kakhulu uDlame engaselandaba lokuthi ngenxa yokuthi uyabe engasekho kuhulumende?
Ngalokho sokwenzakele kuNcube i-political career yakho Ncube kukhanya ukuthi khona nxa engasananzelelanga kungaba yikuphela kwayo. Angimboni futhi evusa ikhanda. Mina ngike ngathenda umhlangano ngo-2005 lapha uMnangagwa akhuluma khona phambili kwabantu ekhwekhu ukuthi khona hayi into zoDlame yena vele kasazifuni. Angabe wayezenza ngesikhathi lesayezenza ngaso kodwa kathesi kasafuni uDlame. Manje laba kabananzelelanga ukuthi khona kathesi futhi usengu-head of state. Esengu-head of state wuye futhi zonke izinto ezenzakala ekhaya phela kathesi sezibuzwa kuye. Akusafani la izolo. Manje oweni laba behlulekile ukuthi bananzelele bakubone ukuthi khona hayi bona njengona bephansi kwakhe kumele ukuthi khona benze izinto ezizayenza ukuthi isithunzi sakhe uMongameli abe umuntu ohloniphekileyo. Ngoba yena ngokuba seduze kwakhe ukaMongameli konke akwenzayo abantu bahambe kuthatha sakuthi uMongameli nguye omthumileyo. So lokhu sokumnika ibizo elingalunganga. Kho-ke kathesi ngibona ngani mina kathesi kutho ukuthi lokuxotshwa kwakhe umsebenzi khonokho kutho ukuthi uphiwe a stern warning eyokuthi vele kangeke futhi asalivusa ikhanda. I-political career yakhe kungenzakala ukuthi khona isiphelile nya, ngeke futhi aze savuka futhi.
UMnumzana Greta Voloza Sibanda ucubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe abikwa bebotshwe ngamapholisa awe South Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi. Amakhulu abantu abadabuka eZimbabwe babikwa bebotshwe ngamapholisa elizwe leSouth Africa kusukela ngekhefu leKhisimusi. Iziphathamandla zakule South Africa zethesa amasotsha eZimbabwe icala lokufumbathiswa ngabafuna ukungena ngudlu kulelo lizwe. Ngambe amapholisa eSouth Africa aseqinise isandla na ekubopheni abavela eZimbabwe bengela maphepha kumbe inhlala yenza ngalesi sikhathi iningi livela eZimbabwe kukhefu leKhisimusi na? Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ukubusha kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka abakuya kwelaseZimbabwe kuyona into entsha, kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke e-Beit Bridge ukuze zibophe abantu abiza ngokungekho emthethweni, kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka. Nakhona sisazi ukuthi lo nyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni. Ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuzimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esegudwini ngalesi sikhathi.
Ubona ababotshwayo baningi kakhulu yini nxa siqathanisa lezinye insuku kumbe leminye iminyaka edluleyo?
Izibalo azijwayelekanga ukuthi sizazi ngokuphelele, kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu, ingoba zabantu bevinjiwe emngceleni wakwelaseZimbabwe naseSouth Africa kubuka sengathi bathanda ukuba baningi kanti ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywa kakhulu ngenxa yokuthi udaba lamaZDP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu bezimbabwe sibonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe kungakho kubukeka sengathi lonyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba ubuningi kakhulu babantu
kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwama-permit
udaba lwama-permit lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu njalo kuningi okwenzakalayo ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo lonto eziningi ezithanda ukuthinteka kulo zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na ikakhulukazi uma kubheka uzalwane zezimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa ama-permit abe angawoqolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqoshe wezangaphakathi sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba kubonakala sengathi kulonyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalwa azesuka enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazephu abazokuphinda bavuselelelwe amaphepha
umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa isihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum. Amazwe angezansi yezwekazi le-Africa o-Southern African Development Community i-SADC ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokucubungula ingxabangxoza eselizweni le-Mozambique namuhla ukuze kube lokuthula kulelo lizwe. Amalwe Cacha abikwa ehlasela isigaba se-Cabo Delgado kulelo lizwe njalo nje lapho okuhlala abantu bokholo lwesi-Muslim osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 abanye babaleka betshiya imizi yabo. Amazwe akuSADC ahambisa amabutho awo ukuthi ayencedisana lawe Mozambique ukulwisana lamalwe Cacha la awesimuslim adlulisa amalawulo njalo babikwa sebethathela amalwe Cacha la eminye imizi eyayisithunjiwe njalo sewaqhuba abakhangelelwe ukuba kulumhlangano ngabakhokheli bamazwe athi Namibia, South Africa, Botswana, le Mozambique ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle phela ukuthi omongameli bemaba amazwe bahlangane kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi anti okwenza vele kube lohlakela kuyini ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi afaniseke ambothi unganceda ngoba phela idlalelo lakhona singathi luvelela ngaphandle into zama-terrorism besiqalela ngaphandle kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique kumbe ngabakhulela yini amalwe Cacha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzisa amabutho abo ngoba siyazi ukuthi nxa sikhala into zomnotho sibili iMozambique ingathi ngconywana okwakha kwakhathi esingconywana yikho kuyabe kungokuba kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane zama ukuceda lolu hlupho kodwa njengoba ngitshile ukuthi nxa isizathu sakhona singasaziswanga amabutho amaningi enganceda nxa sengasacuba engaqondananga lesizathu sakhona loba ungazi singazifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yayathi yakazama layo ukuncedisa kwangathi kuyathula kodwa kokathe simbona ngathi uzaqala njengoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele abasuthisanga ngendlela urhulumente ihambisa ngayo izinto amalwe Cacha ayazuza indlela ukuthi bacathe khona lapo.
Singathi lolu yilo udaba olumqoka oluhluphayo emhlubulweni we-SADC kumbe kukhona okunye njalo amazwe la okufanele akucubungule?
Siyazi ukuthi umumo womnotho kulabantu abaningi abangasebenziyo amalwe Cacha lawo uthi engazuza nje indlela yokuthi babe bedinga abantu abanyelisayo ngoba akula msebenzi iminotho yakhona yayibanjwa kuhle so kuqakathekile abo njengosithithi bengalungisi kungakhangeliswa nje ezinye izinto ezingaqondalanga lokungahlahleki kwakokusho kwabantu kungakungisisa kodwa hayi mbona ngathi idaba le-unemployment ungasebenzi kwabantu lobugebenga nje kuvele kukhona kungenza ukuthi ubugebenga lokhu kungapheli
kambe bona singathi ubugebenga labo abokholo lwesimuslim kumbe kwabo bakubona kwehlukile
ya liqiniso into yokudlayela lokholo ngapha eSouthern Africa angikhona ukuthi into esingade bakithi into eqathekisiwayo mbona loku nje ibugebenga nje kuphela kule abantu ababhadalwayo fana uzabona ukuthi izikhali zakhona kulo muntu ozithengayo ezithengisela abantu laba
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu ayisikhombisa 709 ababanjwe leli gciwane. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 baya besiba balutshwana kubika lolu gatsha. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane ezine 4,281 abahlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abahlatshwe esibili bebe phansi ngwenkulungwane eyodwa kuphela 993. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle liludaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isinxuse abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho kuwonalo umnyaka. Iphephandaba leNewsday linodaba lokuthi ujaha oleminyaka elithumi lanye 11 ubhubhile ngemva kokudilikelwa ligodi kade eligebha edinga izibungu ezidliwayo kulumango ezithiwa ngama-cricket ngesilungu esigabeni seMashonaland Central. Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sarbonani sarbonani ku studio FM njani basakazi Dunga Midi labanye bakele njani ngithanda nje ukwazisa abantu bagida bakomthwakazi ukuthi asibambaneni bantu bemathebelele nje asifakeni ukubambana phambili asike sizwana nini singadlula ngezinye izizwe Tonga Khalanga Mdebele asibambaneni ilizwe leli lalivele libuswa ngumambo lomzilikazi kwakungalambi phakathi kwamaTonga namaKhalanga lamaNdebele labaPenda la wonke umhlobo sasisizwe sibambeneyo asibambaneni lakatesi asivoteleni MRP asivoteleni uMthwakazi Republic Party singene ephalamende lathi simele abantu bakithi ama-councillors abe ngawakithi that's why libona indawo zakithi zithathwa nje ukuthi lisuka libhotele abantu bezizwe ukuthi babambe indawo ezingezethu sebebiza abantu babo khonoko bantu bakwamthwakazi bantu bemathebeleni kunzima ukuthi sikwenze yini khona lokhu kunzima ukuthi sibambane siprojekthe umhlaba wabokhokho bethu umhlaba wabantwabethu omunye lomunye umuntu kagcine indawo yakhe lathi asigcineni indawo yethu singayigcinelwa ngabanye abantu hayi bantu bakwamthwakazi asibambaneni bakithi singaphiki ngabo ogawule labo labo uJoseph Chuma hayi labana baqhuba okwabo lapha okhulumayo nguChama
salibonani salibonani basakazi baka Studio 7 ngusamthai gadadenta bazinduna bengilesicelo sokuthi nga uhulumende uyakhangelisisa kakhulu emachurchi amapostoli especially laba abazibiza ukuthi ngomadibhapha abahlala egangeni laba yibo abavimba abantu abaningi ukuthi bangayihlaba amajekiseni abantu laba kutsho ukuthi nga uhulumende ufaka umthetho oqinileyo ukuze bakhulu labantu ngikhuthaza kakhulu ivini li nama profit bamanga yini eliyinkinga kakhulu elizweni elikhonzelisa izinto eziningi liyala ukuthi abantu bayehlatshwa amajekiseni ngithi lina liza kulapha lokho ivele lingazange likubone kusukusele kuzeni kwakho so ngicela ukuthi uhulumende sibili adonsa amasokisi abophe izibophe ezinkulu sibili ngabantu abanjengabona lawo abathola belalisa abantu emagangeni bethi bayathandaza bengayazi into abayenzayo ngiyacela sibili kakhulu ukuthi labangahlabanga ngabahambe bayehlaba ukuze sihlale sivikelekile sonke ngoba senelisi ukuhlala abantu abangahlatshwanga baza sifakela umkhuhlane ngiyabonga ngisamthaya igadathi
salibonini basakazi boka studio 7 abalandeli baka studio 7 kundawo zonke ezihleneyo ngithanda ukuthi sijabulele unyaka omusha u-2022 sengathi ngaba umnyaka omuhle kuwo wonke umuntu ophila ezweni bese ngithanda njalo ukukhomenta kakhulu kulabo izikhulumeli zepolitiki ngesicelo esikhulu nangokuzehlisa phela ukuthi labo bantu kube ngabe bayayeka ukulwa impizamo zepolitiki ngempilo zabantu sikhuluma nje abantu bakithi kuzindawo zonke nje lapho abakhona abantu abahlukumezekile kungenxa yabo bonke ngoba bahleli nje bona belwa impizamo ngempilo zabantu kanti bafake impilo zabantu engozini ngicela ukuthi kube ngabe bayayeka bakhampeni okufaneleyo kwenzela ukuthi seze umkhetho lolo siyabulo abantu bephephile bebavotele njalo uma befuna ukubavotela ngiyabonga
selibingelela ntungamini nkomo nani lonke bantu lokuze be-studio 7 kini lonke bantu base-Afrika ngithike sizameni ukuthi uma ngakhulunywa uhulumende ekuzwe lokhu ma ngayekuzwa sizwe ukuthi uthatha inyathelo bani ngoba uyabe loku ekhuluma izinto ekhuluma izinto zingahambi beza ethi yena engene kade sokugcila abantu balezikhale ngenxa yakhe uyenzela khona ukuthi ma ngabe lusa abantu labana bebe yibo abadefenda yena yena uyenza ngani ukuthi awangalethotho wayengabakhahlaseli labo bantu ukuthi abathathele imali bayenze njani amasotsha asephuma egangeni senzenja bathatha imali bayithatha njani bona bengamasotsha bewuhola asikhulumeni khona okokuthi kucace uhulumende kakhe icace ephume sokwala ma ngawudliwe phuma uhlale phansi lelo omunye la esimbone la edliwe phume ehlale phansi ngabe kulokhu kugoqelela usiya ndawoye kanti siyahlupheka amanzi madamu ini into zonke yazikho umgwaqo yini ibolile ilokhu yalungiswa usmith yeni lokhu khuluma ukuthi umgwaqo yalungiswa ilungiswa hayi asike sikameni bathakithi
alo ntungamili ngembuze kanti kwakuthiwe umdala usokwenxatha okutsha eyurus ekakwaphetha ngani indaba engayisisalile emuva ekhesi
bengicela ukubuza basakazi abahla bakastudio 7 ukuthi uthuma logawule bangabantu bemathebhelelendi for sure kumbe bangabantu abasuke esitonini beplante izanofiye ngoba izinto abazikhulumayo zifaka istress ebantwini bemathebhelelendi bakhuluma balolonga iunithi yona le abakhuluma ngayo baya bewubone yini umgwaqo oqonde phezu konkomo ukuthi unjani bekhuluma besiqe njani baye bebone ukuthi amashoni asegcwele njani emathebhelelendi ezo-invetha igolide ezo-invetha indawo zemadebeleni ungasuka lapha usiya esonini ulindebeli ufika ubuze ukuthi unova kuphi njalo akula muntu wesindebeleni ongasuke siyakhampeni emashoni aleyo abakwemukeli vini izinduna zakhona ngayo so yena iunithi akhuluma ngayo yiphi asitshela yona iunithi asitshela yona yena luhlumo ngenxa yokuthi sebedla imali yezana kathesi ma mna ngakusaza engena eplumpi esiya campaign but umngakho uyakwazi ukuthi wayesenzani ebantwini bemathebheleleni qede abantu bemathebheleleni so besilwa igugura wundu nje ukuthi baxolise baxolise bona bathi basekhomishini eyani thuma lo gawule ngelinye ilanga liwubambe lingawesi phansi into ngelibambileyo ubukhosi ngamazulu into zenu zokuthi libe lihlala likhuluma ku-studio 7 likhuluma izinto ezingafanelanga ngabantu bemathebheni zithi kule unit kungela unit asifuni thina ivini lwayo uthamisa wangikhona kasimfuni yena lohambe siyafida abantu ngokudla abantu bemathebheni ndithiyanandi okuthanda ukudla fidwa ngamathukela selizitshela ukuthi yeli lo president how bakithi
Studio 7 lingabe livuka njani basakazi labalaleli ngithanda ukubingelela abafowethu sisisi bonakele lesikolo kuhle lomamdalo senkulumani eZimbabwe kokulawayo
sabona ni basakazi baka Studio 7 labalandeli baka Studio 7 lokhulumayo nguJoshua Ncube ukuhlala ngilapha eSouth Africa mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe lebhalakwe usidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamaNdebele amaNdebele angakwazi ukuthi athi bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amaNdebele engawaphinda kanjani ngcono watshenisele ngokubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa liNdebele lalifuni ngoba nanku kathesi kakubanjwa muntu akula ekhini oyithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywanga nguye alichonilanga bengabanjwanga nanku amasotsha ahlala kuthiwa agqekeza atshontshile izindlu atshontshile abantu izimali ezindlini kodwa alichonilanga engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokho kwenzakala la ebantwini besiNdebeleni besikhala ngabantu bababula ngayigugula onje angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yaye nalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala lamanje lokhu esijenisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu labo lapho sizwe ukuthi abantu laba babanje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu esilwa lakhe
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igciwane le-coronavirus selibangele ukusilela kwempahla ezitolo ngoba abasebenza ukuzithwala behlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. I-Studio 7 ibhodabhode ngezitolo ihlola umumo esigabeni seMaryland. Ukudla okukhanya kusilela kakhulu ezitolo ngokulunywayo okufana lochago, inyama lembida. Ukusabalala kwegciwane le-coronavirus kuludaba olukhulunywa ngalo kakhulu lezinsuku ngoba abanye abazali bathi izikolo kumele zivalwe lanxa abanye besala. Sixoxe lesizala neseZimbabwe esihlala esigabeni seTexas umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe umumo wegciwane leli kulesi sigaba seTexas.
Nxa singakhangela ngokwe-corona lapha eTexas, iTexas ivele yehlula kusukela kudala khonaphana ngo-2020 i-corona itshaya. Abazange balandele abantu lokhu okuyikho kumele bakulandele ukufaka ama-mask, i-social distancing, ukwenza zonke lezi zinto. Vele bahle baphikisana lakho khonapha. Manje kathesi lanxa kwase kubuya i-vaccine leyana, abanye bakhona vele baphikisana lakho, abazange bahlatshwe, abazange bathi. Manje bona banabantu bona bangazange bahlatshwe bona bana yibo okukhanya i-corona isibatshaya. Nxa kukhangela ama-statistics lapha kukhanya ngathi laba abangahlatshwanga yibo ebatshaya ukwedlula laba abahlatshwe. Manje sekulale ntsha le i-omicron yakhona leyo kukhanya inumbers ziyakhwela lapha belokhu bengena esibhedlela. Lokuvulwa kwezikolo sokungathi kuyagxumagxuma, abanye bathi amamaski, abanye bathi hayi, abanye bathi abantwana abahlatshwe, abanye lokho kuphikiswano nje kudonselwana kuyipolitics kunjalo.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ngani abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle kumbe ngenxa yokuthi iningi labo lahlatshwa alisalandeli lezi ziqondiso?
Hayi, lapha njengoba yitshilo nje ekugcineni kwenkulumo yami le kuphonkuba lokudonzela ngibona ngathi kuyadonzelwana sibili amanye ama-school districts njengalapha kithi kulenye kuthiwa yi-Garland ihle yathi yona akula mntwana ongeni eklasini engenamask abanye ngale kwenye i-district i-school district bathi bona hayi kungabi kufosela ukuthi abantu bafakwa ama-mask abantwana bahambe esikolo belama-mask so angiboni kulokulandela izimiso zabempilo abe-health ukuthi khona kuyalandelwa sibili kuyapolitikwa nje kuyakudonselwa nokuthi umadonse ngapho umyadonse ngale akufani nalokhu engxenye engiwone ezimbabwe ukuthi idolobho lonke lakobulawayo lusicele teningi ngama-mask kumbe uzwe umuntu ekhalela ukuthi ma ingabo sengikhohlwe imask yami angikwazi ukuthi ngizakuthini
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika esigabeni seTexas singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo ukuxotshwa kukamnumzana Owen Ncube kuhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa sokudala imibuzo eminingi silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandeni sithi asithibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.